Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 31 kumfumfu 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, ukusilela kwamafutha ezimota kobulawayo kuqhubekela phambili lanxa kwamanye amadolobho kubikwa sokunganeno.
Hey, ayikhona kumi kubihle sikhathena ngokulayina sisela sikhathesilathuba lokusebenza kathi singase sitshane amalayini ne-fuel. It's so inconveniencing.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza ugatsha lwabasakhulayo lwebandla lakhe leZANU PF ukuthi lisebenze gadalala. Wenziwa umhlangano wokuhlaziya umbhoqazo wegugurawundi kwelebhilithane yinhlanganiso yeZimbabwe.
So sikhangelele ukuthi abantu bake bahlanganisa amakhanda bakhanda amacebo lamasu ukuthi udaba lolu singalibamba njani njengesizwe sakomthokazi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona lo msakazo. Ukusilela kwamafutha ezimota kuqhubekela phambili kobulawayo lanxa kwamanye amadolobho kuthiwa sokunganeno. Ukuthi labathengisa imali emgwaqweni ngokungekho emthethweni osiphatheleni labo sebephendukile ngemva kokubuthwa ngamapholisa kumaviki edluleyo. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Indwendwe zezimota ezidinga amafutha ezimota ziqhubekela phambili edolobheni lakobulawayo kuhlangene lendwendwe zokudinga imali emabhanga lapho abantu abaphiwa khona imali yamatshe engaphansi kwekhulu ngenyanga. Unkosikazi Elizabeth Mudanda, isakhamuzi sakobulawayo, usola kakhulu ukuba imali itholakala emikambo yensitha ngoba emabhanga ingekho.
Imali le black market mbona ngani yiyo eyenza ukuba kungabi le mali emabhenki ngoba ungabakhangele wafica abale imali enye emangalisayo uye ebhenki ufica ukuthi kuthiwa kula mali $20 abalayo bayithatha ngapi ivela ngapi. Xa uhulumende engangenela ukuba abone ukuthi kati imali le ivela ngapi ephathwa ngabo siphatheleni.
Usomabhizimusi unkosikazi Princess Nyathi uthi kulezi insuku badonsa nzima akuthengiseki.
Hey bakithi kathi sidonsa nzima asilali silezi ezingapheli ezingaphezu kwamandla ethu ngoba kathi sekuthengiseni kwethu uhluphe sibalala abantu abasayinelisa ukuthenga njengakudala ngoba imali intengo isiphezulu that we are being forced ukuthi sikhweze ama prices ngoba siyabe siwode ungathi uyathengisa ulutho ususuye lodwa lodwa soluphindizele kabili silobunzima njalo sile challenge yokuthi abantu they are being confused ngoba batshelwa ukuthi izinto zizakwehla yet akula into enhlayo ngoba kwehlamela uqalise from usupply kusokusiza kithi ema shop as long as usupply lokho ekhwezile thina siza kwehlisa njani.
Amabhizimusi amaningi lokho evalile ngoba bengela mafutha ezimota okuthwala impahla. Lo Zulu laye ubhekane lodubo lunye langentengo eqongileyo. Lokhu kuchazwa ngunkosikazi Petronella Sibanda.
Hey, ayikhona kumi kubihle sikhathela ngokulayina sisela sikhathesilathuba lokusebenza kathi singase sitshane amalayini ne-fuel. It's so inconveniencing. Indlela esiphambene ngamakhanda sisakhangile sesikhangela bese sikhalela ukuthi sithelele kuphela etankini. So ukuthi bakhweze unganani sewuzokunzima lokuthi kulandelele kathi singase sesukhalela i-fuel kuphela.
Umnumzana Love Momoyo othengisa amaluba kobulawayo uthi ibhizimusi ibhazalele ngesisu.
Ibhizimisi imbi sibili kulezi nsuku ngoba abantu bonke abanengi nxa bebuya bathwele ibhondi kodwa abantu bayakhala ngalo ibhondi. Lami nginje angisafisi nyamangala ukuthi kathi kungani ibhondi bengalikhiphi ngoba yilo elikhanze lisibulale izinto zonke. Siye emagrosa siyathenga izinto sezikhwelile sezidula idola kalitholakali.
Isimo somnotho simi manzonzo ezweni amabhanga awala mali amavinkili amanengi asesala imali yebhondi bathi bafuna idola lemelika. Uma ungelalo uhlawula okuphethwe kathathu intengo yedola ngebhondi osekuchiye abantu bedideke ingqondo. Amafutha ezimota lawo aqhubekela phambili esile iningi seliphephela emikambo yensitha. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
umongameli Emmerson Mnangagwa usesole intsha yebandla lakhe isithi imadolo nzima kwezokuthuthukisa umnotho welizwe. Umnangagwa wayethulela amazwi emhlanganweni awenze logatsha lwabatsha eHarare lapho abakhuthaze ukuthi benqabele inkohlakalo. Ephuma emhlanganweni lo ulubhekise eRoa lapho avule ifekitali eyokulungisa uchago ePro Dairy Processing Plant. Waseloba ekhasini lakhe leFacebook ukuthi lesi sibonelo sokuthi eZimbabwe livulelwe ukusebenza, iZimbabwe is open for business. Uthe ukhulumende wakhe uzimisele ukuvula imisebenzi, ukuletha impahla eziselelayo ezitolo ngentengo efaneleyo, kanye lokuhuga osomabhizinisi bakwamanye amazwe ukuthi bezosebenzela elizweni. Abenhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu eEngland emthwakazi 1893 Human Rights Restoration Movement balomhlangano omkhulu wokukhuluma ngombhoqazwe weground lapho kwabulawa khona inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bebandla lezaphu ezigabeni zeMathebeleland leMidlands ngeminyaka yabo 1980. Intatheli zindaba iStudio 7 uEzra Chisa Spanda usethulela lolugcabo ngokugcweleyo eseBilitane.
Umhlangano lo ubizwa kuthiwa yiMathebeleland Gugurahund Genocide Conference. Wenzelwa edolobheni leLuton, England. Isikhulumi esiqathekile esimenyiweyo ngumnumzana Moses Mzilani Ndlovu, owake waba ngumsekeli kampani Dambuza ngaphandle kwelizwe ngesikhathi sohulumende womanyano, njalo ongomunye owayengabalweli belizwe ngaphansi kwebandla leZaphu kukanti lokhu ekhona kwezombusazwe. Mzilani Ndlovu ukhokela ibandla lethiwa Alliance for National Salvation kumbe ANSA uyachiseka ngendaba yombhuqazwe. Unobhala jikelele obona ngokwethulwa kwembiko enhlanganisweni yemthwakazi 1893. Umnumzana Thembani Dube uchasisa ngalomhlangano.
Ngokukhanda amasu ukuthi kwenziweni ngale genocide ehlela abantu bakithi, izigigaba zonke lezi ezehlela abantu bakithi. Okunye futhi yikuthi abantu babe lethuba lokukhuluma ukuthi kwenzakalani kibo, nini, ngasikhathi sini, kuziphi izigaba. So sikhangelele ukuthi abantu bake bahlanganisa amakhanda, bakhanda amacebo lamasu ukuthi udaba lolu singalibamba njani njengesizwe sakomthokazi.
Udube uyagcizelela ngokunxuswa kwesikhulumi sabo esiqakathekileyo.
Umzila simkhethe njengomunye wabakhokheli bakamthwakazi abalofutho olukhulu ngodaba lwegenocide eMathebeleland. Njalo umzila ungamnanzelela kajika-jiki ngodaba lweground genocide. Ume eqinisweni, ume endaweni abona ukuthi abantu bakiyo bame kuyo. Njalo kahlehli emuva ekutheni kuyini okumele kwenzakale ngalolu daba.
Iningi labantu lithi sokwesikhathi sokuthi uhulumende kaMnangagwa kukhulunywe laye ngalolu daba. Kodwa uDube uthi cha,
i-1893 Mthokazi Human Rights Restoration Movement kayiboni indingakalo okwamanje ukuthi ikhulume lohulumeni weZimbabwe. Indingakalo ekhona yikubutha abantu ibahlanganisa ngoba abantu bachitha-chithwa yi-ground genocide. So yiso isikhathi sokubutha abantu, sokubutha isizwe, sikhangele lolu dubo, silukhangele ukuthi udubo lolu oluphambi kwethu singalulungisa kanjani, macebo bani esingawakha ukuthi udubo lolu lulungiswe. Yikho lapho esigxile khona.
Umhlangano lo uvulelwe abantu bonke ungakhathelekile ukuthi ngubani kumbe usekela liphi ibandla. Udubele inhlanganiso yakhe baqoqa uZulu ukuthi abuye ngobuningi bakhe.
I-1893 Mthokazi Human Rights Restoration Movement iyalimema mahlabe Zulu ukuthi lize sizophatheka, sizoxoxa ngalolu daba, sikhande amasu, sibone ukuthi udaba lolu ngaphathwa njani ukuze luye phambili. IsiNdebele esihle sithi imbila yaswela umsila ngokulayezelo. Wozani ke mahlabe Zulu, sibuthane eLuton, sibonisane ngalolu daba.
Udaba lombhuqazwe weGugurahund soluhluphile kakhulu kulezi nsuku. Kukhanya inkokheli lohulumende kathakazeleli ukukhuluma ngalo kuloba abantu bekhonona nsuku zonke. Ngiyimele iStudio 7, igama lami nguEzra Chisa Sibanda.
Isiphathamandla sebandla le MDC umnumzana David Coulthard uthi uxwayise idale leParliamente kweleBrithani lamuhla ele House of Commons ukuthi ilizwe lelo lingancedisa ukulungisa ingxabangxoza eseZimbabwe uhulumende kaMongameli Mnangagwa engalandela isisekelo sombuso selizwe. Ekhuluma ebulenjini benkundla eTwitter umnumzana Coulthard uthi unxuswe emkhosini waleli dale obucubungula ukubhidlika komnotho welizwe kanye lokwephula kwelungelo loluntu. Lokho kwenzakala usomabhizimusi oyisinothi umnumzana Strive Masiyiwa esekhuthaze elemelika ukuthi lethule izijeziso elazethesa eleZimbabwe ngoba zibangela ukuhlupheka kwabantu makhaza. Inkulumo kamnumzana Masiyiwa yamukelwe ngembono echiyeneyo, abanye besithi ilungile kodwa abanye besithi bekufanele layo atsho ukuthi kufanele uhulumende aqale ananze ilungelo loluntu kulokuphongubuka umongameli Mnangagwa. Uhulumende yena uwathakazelele amazwi kamnumzana Masiyiwa. Ukuhlazila lolu daba sixoxele umnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Yebo, kukabili ngoba kuqondile sibili ukuthi izijeziso zamele angazibe khona ngoba ekucineni zicina zilimaza lozulu wonke eZimbabwe. Kodwa kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi izijeziso lezi zisukela kumbe zilempande. Ingakho ke kuqakathekile ukuthi sisuse imbangela yezijeziso ngama-sanctions la esingathi ukuphanjaniswa kwamalungelo kwabantu lokho kusenzakala nakhathesi. Abalweli amalungelo abantu lokho bebotsha ngikhuluma nje khathesi. So kukabili, okokuqala kumqoka yikuthi yeizijeziso azilunganga sibili, kodwa lo hulumende kumele bona ukuthi uyahlonipha nje amalungelo abantu kaphathi bantu kujapha. Akumelanga sikhangele nje ngelihlo elilodwa nje kumbe ngehlangothi elilodwa nje, kumele sikhangele indaba le nxa zonke.
Umnumzana Masiyiwa ukubeke kuhle yini?
Kumele sinenzelele ukuthi uba uMasiyiwa ngosomabhizimusi, so nikhangele ikakhulu ezamabhizimusi. Kodwa thina sikukhangela nje, sikhangela zonke izinto, sikhangela ngezombusazwe, sikhangela ngokwamalungelo abantu, sikhangela ngezinto eziningi ezijeneyo. So ngasukhangela ngelihlo elibanzi, sesikhangela lamalungelo lezombusazwe, kuyakhanya sibili ukuthi uhulumende lo hayi lokhe lombango umango omude sibili ukuthi azafinyelele esigabeni sokuthi side ngohulumende esingamhlonipha.
Umnumzana David Coulthard uthi kuhle ukuthi eleBrithani lincedise eleZimbabwe kodwa likwenze lokho eleZimbabwe selilandele isisekelo sombuso.
Ukuze lathi sithole uncedo kumbe ukusizana lamanye amazwe, yebo kuqathekile ukuthi sihloniphe amalungelo abantu bona labo esibabusayo. So ngiyavumelana naye sibili ukubana bengapho ukuhamba phandle bedinga i-investment kumbe uncedo ngapha bengahloniphi abantu ababusayo.
Lo umnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe, sixoxelaye ekobulawayo.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokhasi le VOA Ndebele ngoMvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngokhasi lethu ele VOA Ndebele.
Ugatsha lwezempilakahle kumanyano we-United Nations olo World Health Organization, WHO, lukhuthaza uzulu weZimbabwe ophila legcikwane le-HIV ukuba aqhubeke enatha amaphilisi enqabela ukumemetheka kwegcikwane leli, kungakhathalekile ukuthi sokule mbono yokuthi umkhuhlane we-AIDS ususelapheka. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lumbiko uza ngemva kwenkulumo yomkhokheli welinye lamabandla okholo lwesiKristu ele Prophetic and Healing Deliverance umprofita Walter Magaya otshela uZulu lentatheli zindaba ukuba usethole umuthi awuthi yiaguma owelapha umkhuhlane wengculaza kanye lowemvukuzane. Isiphathamandla se-WHO uDr. Alex Gasasira ulandisa ngakutshoyo kunkuthazo yakhe yokuba uZulu ophila legciwane angayekeli ukunatha amaphilisi akhe.
There's currently no cure for HIV, but we have effective antiretroviral treatment.
Awukabi khona umuthi oyelapha igcikwane lengculaza, kodwa silayo imithi yama antiretroviral etholiswa abaphila legcikwane esiza ekuthini lingaze laqhubeka lisabalala leli gcikwane, njalo kubasiza ekuthini baphile impilo yabo ngokufaneleyo kanye lokuba kwehlise amathuba wokusabalala kwalo lisuka komunye lisiya komunye.
Inkulumo kaDr. Gasasira isekelwe nguZulu okhulumisane lalomsakazo okubalisa umnumzana Ashley Funye ongunobhala jikelele enhlanganisweni yezifundi zemakolijini leyunivesithi eyeZimbabwe National Students Union, ZINASU.
So siyabona ukuthi kukhona ama processes ayeqwa ngumagaya okuyenza ukuthi even ucountry rep engabi le confidence ngalowo muthi okuthiwa yi-aguma okwamagaya. So mina njenge-concerned citizen, njengomstudent, embona kuqakathekile ukuthi abantu bengami ukunatha ama-ARVs abo, ngoba asikabi le confidence and imuthi kamagaya awukasetshenziswa anyway, waproveke ukuthi uyasebenza. Yena nguye afika wathi ulabantu abake bawusebenzisa kwaphumelela, kodwa thina abantu asila evidence lakho lokho. So kuqakathekile ukuthi continue ngama-process ethu, because
ufunye ulandisa ukuthi kungani eyisola inkulumo kamagaya.
Le indaba iqakathekileyo, it's a life threatening matter okumele ukuthi abantu kumele benanzelele kakhulu, especially into enze-health lezi, ngoba siqakathekile kakhulu. Ngivumelana nalokho okhulume u-country director, ngithi abantu bengami ukunatha ama-ARVs. Let's continue sibone ukuthi abantu bayendli kanjani igciwane leli silifayite. Nxa kuyukuthi wena i-aguma ikusebenzele, they need to beware ukuthi lathi usi-informe so that sibekwazi ukuthi sihamba njani sincede labanye abancedekayo.
Kodwa uMagaya yena uzwakale kumisakazo yakuleli esithi ufisa ukuthi ngabe uhulumende umtholisa ithuba lokuba umuthi wakhe uhlolwe ukuthi uyasebenza na. Abe-UNWHO bona bathi awukabi khona lowo muthi kuze kube khathesi, njalo ufisa ukudinga ukuthi ukhona na, kumele alandele iziqondiso zikahulumende zokukwenza lokho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Umongameli Donald Trump wele Melika namhla uqhubekela phambili ngokukhankasela ukhetho olwenziwa phakathi kwesikhathi ama midterm elections ngemva kokuvakatshela idolobho le-Pittsburgh lapho okwadutshulwa abantu esontweni yamaJuda. Umongameli Trump, unkosikazi wakhe uMelania kanye lendodakazi yakhe uIvanka lomkakhe uJared Kushner bafike ePittsburgh lapho kwafa abantu abalitshumi lanye bedubulwa ngomunye ozonda amaJuda. Kube lokutshengisela kwezakhamizi zalelo dolobho besola umongameli Trump abathi nguye ojojozela inzondano. Ngakhohlwa uhlelo lwe-Live Talk ngoba fast 8 kusiya ngo-9 o'clock ntambama. Lapho ke ku-Live Talk lamuhla siyabe sikhangela udaba olweZimbabwe, sixoxa labase-diaspora ku-Diaspora Forum. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Usha ibandla lethu lapho isixoxa khona lezi zalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe e-diaspora. Sixoxa lomnumzana Mkhululi Machobana ohlala edolobheni leGaborone kwele Botswana. UMachobana ukhuleke wobulawayo ekhaya edabuka eMatopo, njalo uxoxa lo Chris Kande we-Studio 7.
Gaja kakhulu ikakhulu ngolimi lwabo nxa uzama ukuthi ukukhulume kumbe la ngesilungu bona bayakuphendula ngesakibo wena ukuthola njani khona
I think lami ngathi ngitafika ngizibona ngalo kunjalo but ngafunda khona ayishiphi ukugcaza isaphi ukuthi ukufuna ukugcaza nje ukukhona ukuthi abantu balapha bayiqhenya kakhulu ngeculture yabo and they are very proud of their own culture not that bafuna ukuthi be use it against you but baqhenya kakhulu ngeculture yabo ngoba ngakhumbula ukuthi ungasiyesatsho khona iBotswana abantu abathi ngabatswana ngabantu abadabuka bevele eSouth Africa abanye bakho bayachithekela ngapho so they are only 25% the domination of the South Africa over iBotswana iBotswana is culturally they've been fighting to distinguish themselves Botswana against in particular South Africa. And so the truth is part of that is going to be connected to the government. Or it's going to be the make sure amasiko abo le the culture abo isurvive even now when umuntu emzini ungena bazazifana ukuthi by all means ungagcina sebengikhumisidebele bethile esabo labo just into engathi awuyi-defense mechanism
siyasizwe abanye besithi obaba bakhona amajaha labobaba bahlala bengabantu abanatha utshwala isikhathi esiningi kuliqiniso into
No, I don't think so. I think couldn't say it's I'm a conception of abandoning. One thing I'll tell you, which is in terms of the similarities between Amandevele and Botswana, which is our misconceptions of Akon and Botswana, you won't allow us to talk about Amandevele. Old Amandevele are lazy, batando mama, or mama vaninga, could have a faithful. Abafundanga, bathanda ukulwa izidakwa. Those same two perceptions that people have in the state of Amandebele, akhona abafunda about amagidala. It's something that has not been told yet. But it's so curious how those stereotypes can cross border.
Manje wena ngokubona kwakho ubona ungani ngabantu abamukelayo yini abantu bokuza abafana lani elabalivela kwamanye amazwe?
Yebo,
Njengoba wena ungumuntu osuhlale isikhathi sona leso eside kangakho ukhona ngapho usulemuli yini khona ngapho njalo uthethe khona ngapho uyabafundisa yini ulimi lwakho okokugcina ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi ubona njani elakusasa lakho uzaba ngumuntu obuyelayo yini eZimbabwe kumbe njengoba usulabantwana uzahle uzihlalele khonapho
ngoba what would you want to say which one singakhosi intanga zethu eZimbabwe kodwa langapha singakhosa abantu abebekwazi both sides of the family both sides of the coin if that means ukuthi mina ekhaya ngale masobo ngibe senelisi kuyakhona ngiyekwakha khona kulungile if that means ukuthi laba lomunye umuzi lapha eBotswana that's still fine but both sides of the family would be equally represented ayisho ukuthi ngathi sengikhosa asaphumingela ekhaya or ngithi vele lami sengikhangele khonapha eBotswana or sengikhangele ekhaya ukuthi malunga bele sengishiya ngapha hhayi Now, people who are crossing borders, yeah, I would tell them about the border. We are now a purely Southern African family.
Lo ngumnumzana Mkhululi Machobana isizalwane seZimbabwe esesihlala eGaborone kwele Botswana yena edabuka eMatopo obekhuluma icingweni lo Chris Kande we Studio 7. sizweni intatheli zindaba ethu ezemidlalo uJoseph Njanje esethulela udaba oluphathelane lomdlalo webasketball.
Ekhuluma ngesikhathi uqutshwa umncintiswano weFIBA Zone 6 Club Basketball Championships uNdlovu uthe ilizwe leZimbabwe labadlali abanetalenta kodwa kunzima ukuba bencintisane lapha kwamanye amazwe ngoba bengatholi usekelo olwaneleyo.
Sina into esilayo esibusiswe ngalo yitalent. Kube sokuthi ngale babusiswe ngokuthi balalo usekelo oluvela endaweni eziningi. Ukuthi ngathi silalo usekelo esiluthola kwezamakwa kwezama business lakuhulumende bonke abantu behlanganela awu talent silalo kakhulu ngoba ma ungabukela indlela esidlale ngayo amaqembu wonke uzabona ukuthi hayi bayadlala kube sokusilela ukuthi ukuzilolonga kwakhona asikutholi ngendlela ngoba konke lokhu kuvuna imali.
Kucelela besifazane iqembu leLakers eliphuma edolobheni lakobulawayo lenilise ukuba lifike kufinal lapho elinqotshwe khona nge-30-122 liqembu le-Interclub elase-Angola. Bekula maqembu amane kumncintiswano wabesifazane njalo elinye iqembu ebelimele ilizwe leZimbabwe ele-Vixens liqede imidlalo yalo elisendaweni yesine. Umncintiswano wabesilisa bekula maqembu ayithe bamnembili njalo amaqembu aseZimbabwe abethwele amagabha avuzayo. Iqembu le-Foxes liqede lisendaweni yesikhombisa kuthi le-Harare City Hornets liphutshe lisendaweni yesithupha. Loba kunjalo uNdlovu uthi bafunde okuningi ngokuqoqa abakwenzela imidlalo eFIBA Zone 6 Basketball Club Championships.
Kuyasifundisa njalo kuyakhuthaza ukuthi ukuqoqa kufuna ukwenzani. Isikhathi njalo kufuna isikhathi esiningi ukuthi lifike ebantwini liyazisa abantu bonke ngakuthi publicity le promotion ukuthi siyakufunda ngokuqoqa imidlalo le abadlalayo bona ngokwabo bafunda ukuthi izinga le basketball seliphezulu njalo kufanele basebenze kanzima ukuze befika kulelo zinga.
Ucelela besilisa kufinal kudibane amaqembu awase-Angola lapho iqembu le-Primero de Agosto elinqobe khona ele-Petro Angola nge-90-77. Kundawo yesithathu kube leqembu le-Ferroviario de Beira lona elinqobe ele-Ferroviario de Maputo nge-78-69. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Namhlanje ke sikhangile ebesikhokhela ukusilela kwamafutha izimoto kobulawayo kuqhubekela phambili lanxa kwamanye amadolobho kubikwa sokunganeno. Wenziwa umhlangano wokuhlaziya umbhoqazwe wegugurawundi kwelebhilithane. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.